Incwadi kaJuda. Mina Juda, inceku kaJesu Kristu lomfowabo kaJakobe, ngithi kubo ababiziweyo abathandekayo kuNkulunkulu uBaba abagcinwele uJesu Kristu, kakwandiswe kini isihawu lokuthula lothando. Bathandekayo, lapho ngisatshisekela ukulilobela ngokusiliswa esikuhlanganyelayo, ngabona ukuthi kuswelekile ukuba ngililobele, ngilikhuthaze ukuba lilwele ukukholwa abakunikwayo abangcwele kwabakanye. Ngoba sekungenile ngokunyenya abantu abathile abamiselwa lokhu kulahlwa kudala, abantu abayeyisa uNkulunkulu, abaphendula umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala, bephika umbusi oyedwa lenkosi yethu uJesu Kristu, ngithanda ukulikhumbuza, loba belikwazi konke, ukuthi inkosi yasilisa isizwe ngokusikhupha elizweni laseGibithe, yabuya yababhubhisa labo abangakholwanga. Lezithunywa ezingagcinanga izikhundla zazo, kodwa zachiya indawo zazo, zigcinelwe ukulahlwa mhla wosuku olukhulu, zibotshiwe ngezibopho ezingaqhamukiyo ngaphansi komnyama. Ngokunjalo iSodoma leGomora lemizi yakhona enza ukuphinga njengazo, yazinikela enkanukweni ezingasizo zemvelo, yenziwa isibonelo ngokutshaywa ngomlilo ongapheliyo. Ngokunjalo laba bantu ekuphupheni kwabo bayona imizimba yabo, beyisa amandla enkosi, bahlambaze abalenkazimulo, kodwa uMikayeli isithunywa esikhulu, lapho ephikisana loSathane bebanga isidumbu sikaMose, kabanga lesibindi sokumlahla ngokumthuka, kodwa wathi, inkosi kayikukhalimele. Kodwa laba bantu bathuka konke abangakwaziyo, lalokho abakwaziyo ngemvelo njengezinyamazana ezingelangqondo baphupha ngakho. Maye kibo, ngoba bahamba endleleni kaKhayini, baziwisele ekuduheni kukaBhalami ngenxa yenzuzo, baphika njengokhora, ngakho babhubha. Laba balihlazo emadilini enu othando nxa besidlalani bengesabi, bezinanzelela bona bodwa, bangamayezi angelamanzi, aphetshulwa ngumoya, bayizihlahla ezingatheliyo zebusika, ezife kabili, sezisutshiliwe. Bangamavingqo olwandle aphosekayo, abhubhudla amahlazo awo, bazinkanyezi eziduhayo ezigcinwele umnyama omkhulu ongapheliyo. U-Enoki ongowesizukulwane sesikhombisa kusukela ku-Adamu waprofetha ngabo wathi,
khangelani, inkosi yafika kanye labangcwele bayo abayizigidi, ukuthonisisa bonke, ibalahle bonke abeyisa uNkulunkulu ngenxa yezenzo zonke zokungamhloniphi abazenzayo, langawo wonke amazwi anzima izoni ezeyisa uNkulunkulu eziwakhuluma ngaye.
Laba bangabangungunayo labasolayo, behamba ngenkanuko zabo, bekhuluma amazwi aqatha, bezikhukhumeza, besebenzisa amazwi okulalisa ngolimi ngenxa yenzuzo. Kodwa lina bathandekayo, khumbulani amazwi akhulunywa ngaphambili ngabapostoli benkosi yethu uJesu Kristu. Bathi kini, ngesikhathi sokugcina kuza kuba khona abahleka ulunya, behamba ngenkanuko zabo ezimbi. Yibo laba abaletha ukwahlukana, bangabomhlaba kabala moya. Kodwa lina bathandekayo, zakheni ekukholweni kwenu ongcwele kakhulu, likhuleke ngomoya ongcwele, lihlale othandweni lukaNkulunkulu, lilindele isihawu senkosi yethu uJesu Kristu ukuze libe lokuphila okungapheliyo. Libahawukele abanye abathandabuzayo, lisilise abanye ngokubahluthuna emlilweni, abanye libahawukele lilokwesaba, lizonda ngitsho lengubo eyoniwe zinkanuko ezimbi. Kuye olamandla okulilinda ukuba lingakhubeki, lokulimisa phambi kwenkazimulo yakhe lingelasici, lilokuthokoza okukhulu, kuye uNkulunkulu oyedwa umsilisi wethu, ngoJesu Kristu inkosi yethu, kakube inkazimulo, lobukhulu, lobukhosi, lamandla, kungabikhona isikhathi, lakhathesi kuze kube nini lanini. Amen.